okwenzakalayo vele mnyaka wonke kuqakathekile ukuthi singene kuZulu simazisa ukuthi i-budget ininjani ukwenzela ukuthi uZulu asinike imboni yakhe. So okwenzakalayo ukuthi abameli bephalamende bayabhoda iZimbabwe yonke behlangana loZulu. Kodwa mina engikubona ngazani impambaniso yikuthi kugcina kusiba ngabantu bebandla le-MDC labezani bese ungazani sokuliwa. Kulo mnyaka ngicela ukukhuthaza abantwana baseZimbabwe kasihambeni sonke ngobuningi bethu liyokuzwa ukuthi uminister we-finance uthi i-budget yalo nyaka izabini njani ukwenzela ukuthi lani lifake imibono yenu. Yebona yenu ngaze lifake imibono yenu uma sokufika emahofisini abo kabambisanga ukuthi balilandele. Kodwa khonokho kuqakathekile ukwenzela ukuthi kusinika amandla uma sesibuya ephalamende sesibuza amaminista imibuzo lena esiyibuzayo ngolwesithathu ukuthi kanjani ukuthi abantu bathi kanti ngani ngakukulandelanga kanjani. So siyalikhuthaza lonke ukuthi libe khona, akunakakelile ukuthi usebandleni lithi lanxa ungalandeli ezomba ngazo. Kodwa ibhajethi yimpilo yethu sonke, asambeni siyokuzwa ukuthi basiqambela apha amanga.
Ye, siyabona ukuthi esikhathini esiningi abantu bathi vele konke abakukhulumayo akufakwa khonaphana-ke kugwalo lwebhajethi. Ngakho-ke uncedo lwakhonokho vele kuyini?
Uncedo lwakhonokho yikuthi angikhathi esilibonile ukuthi kule munye umntwana waseZimbabwe okubone kuqakathekile ukuthi ayethatha udaba lophoswa aluhambise e-constitutional court ukuthi hhayi boliyephula ilungelo lami ngendaba yesisekelo sombuso. So lani njengezizalwana zaseZimbabwe lapho elifika likhulume khona bangayekile ukukulandela ngoba kubhaliwe esisekelweni sombuso. Hambani liyebabophisa ile mvumo njalo kulenza usuka kudinga ukuthi udinga amagqwetha. Kulamagqwetha okuthiwa iZimbabwe Lawyers for Human Rights, bona labo kawubhadali yona ipeni lesikhala. Okwenzayo nje uhambe uyebabona ubazise ukuthi hhayi bo thina sasikhulume sathi kanti ngani ibhajethi isiphume ithe lilungeleleni lona lelo.
Ye, so-ke nxa sokubuya-ke imibono yabantu, wena ngokubona kwakho njengoba siwahlala siledala lephalamende wakubona konke lokho, ubonani imibono yabantu ingafakwa njani khonapho-ke ku-budget?
Imibono yabantu kathesa ukuthi indlela engafakwa ngayo, sonke siyazi ukuthi minyaka yonke engu-38 izanakazi ilalele okukhulunywa ngabantu. Yikho ngisithi bangahamba bayexoxisana labameli bephalamende bona babe bekhona khonapho kulobufakazi, ngoba sinabantu abazabe beloba ukukhulunywa ngabantu. Kulobufakazi ukuthi lanxa esesiya ekhothi umuntu ozahamba nalowo kulobufakazi ukuthi sathi kasakhuluma kodwa kabasilalelanga. So thina sithi kabasilalele ngoba lilungelo lethu ukuthi bayentshintsha izinto ezizakwenza ukuthi uZulu aphile kahle, ngoba kathi siyaphe sikhuluma kunjenje yingxabangoza ephandle la ngokuthi uhulumende kalalele ukukhulunywa nguZulu. So ngibona ngazani bafunda ngokuthi kumele bayebotshiswa. So yikho sokufele kathi sibe ibe lokhu libabophisa baze bazi ukuthi uhulumende kayisibo bona abakuhulumende, uhulumende nguZulu.